Good morning,
amavuko amahle lonke futhi ngiyathaba ukuphenduka njalo lokhu kusa ethabhanekeli ukukhulekela abantu abagulayo lamuhla kunjalo ngokuvamileyo sizama ukungena isikhathi sonke futhi sikhulekele abantu ababuya bevela endaweni ezijiyeneyo belande umkhuleko futhi manje sizakube sisuka khona masinya manje okwemihlangano yaseCalifornia laseWest Coast futhi ngeqiniso siyacela imikhuleko yenu ukuthi uNkulunkulu wasezulwini uzakuba lesihawu kithi lapho futhi asiphe inkonzo ezinkulu. Ngisanda kungena nje izolo kumbe izolo ebusuku bengizama ukutsho isikhathi sesihambile futhi izolo kwakungenye kuthange la izolo bekungolunye lwezinsuku ezinkulu ezibalulekileyo zempilo yami. Lapho ngiyazi phose abantu ababili kumbe abathathu esakhiweni labo ababengofakazi ngokwehla kwenkosi izolo. Futhi enkulu into emangalisayo yathatha indawo enginela sikhathi lokhu kusa ukulitshela kodwa mhlawumbe ngesonto elandelayo ekuseni singakasuki ingaba mhlawumbe lesikhathi embikweni ukulitshela. Nxa inkosi ithanda ngizakwehla mhlawumbe ukukhulekela abagulayo ngesonto ekuseni singafuna ukusuka kusasemini nxa kusenzeka okomhlangano oseSan Jose, California. Futhi nxa nilabantu ngalapho eWest Coast lapho lokho siyakholwa kuza kuba mhlawumbe ihola ebengilikhangelele okwesikhathi eside kangaka inguquko enkonzweni yami isiza futhi sekuseduze kakhulu. Ngacabanga ukuthi kwakuza kwenzakala izolo futhi ngiyakholwa ukuthi kuza kuba khona manje futhi kuza kwedlula konke esake sakubona kumbe esake sakuzwa okwamanje. Manje liyakhumbula lokho ngitsho kanje inkosi bona futhi ke sikukhangelele khona nje loba siphi isikhathi futhi siyakuba lomhlangano manje ezinkundleni ezivulekileyo. Ngiyakholwa ukuthi lokho kuqondile akusikho na Jean futhi ezinkundleni ezivulekileyo zaseSan Jose, California. Futhi kuza kuba umhlangano wensuku ezilithumi kuqala mhla ka 20 kusiya mhla ka 29 eSan Jose. Manje libe lisikhumbula nje lokusikhulekela. Manje siphosa nxa singaphuma ngesikhathi phose ihola elilodwa lengxenye manje esizaqala izinkonzo zethu zokukhulekela abagulayo lokuletha ilizwi. Ngikhethile lokhu kusa indima encinyane embhalweni indawo ezimbili eBhayibhelini ukukhuluma ngazo kodwa singakakhulumi basikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje ukuze sikhuleke. Nkulunkulu olomusa kakhulu sisondela ngokuzehlisa esihlalweni sakho somusa lokhu kusa njengabantwana abangafanelanga kodwa sisiza ngokholo olungaqutshaniswanga kuNkulunkulu olwanikwa kithi ngumoya ongcwele lobukhona bakhe kanye lathi futhi langesithembiso ngenkosi uJesu ukuthi nxa singabuya ngokuthobeka futhi singacela loba yini ebizweni lakhe singanikwa isicelo sethu. Ngakho-ke kasikhangeli emuva phezu kokufanela kwethu ngoba kasilakho okunjalo kodwa sikhangela emuva emfanelweni zeCalvary lapho umusa wethu waphiwa kithi ngesihle ngendodana kaNkulunkulu futhi singamisa kanzima izinyembezi ezingageleza phansi empinjeni yethu lapho sicabanga ngathi abantu abangafanelanga lokuthi kanjani ngomusa wakhe lapho eCalvary wasenzela lokho thina ukuthi singalethwa eduzane loNkulunkulu lasebudlelwaneni futhi manje singamadodana lamadodakazi kuye futhi siyabuya lokhu kusa Nkosi ngaphansi kwalolu phahla oluncinyane ukuzozinikela ngokwethu langokwenkonzo sivuma izono zethu lokukhonza kwaphezulu siyathemba ukuthi uzakuba lathi futhi usinike umoya ukubona ngaphakathi kokubuya kwakho okuseduzane ukuthi singalungiselela inhliziyo zethu nsuku zonke okwaleso senzakalo esikhulu esakhangelelwa okwenkulungwane zeminyaka. Ngeqiniso imvelo yonke iyabubula ikhalela ukuba ikhululwe, futhi imimoya yethu ngaphakathi kwethu Nkosi iyavuma njalo njalo ukuthi sizihambi labemzini, laleli akusilo khaya lethu, kodwa sidinga idolobho omenzi lomakhi nguNkulunkulu. Sikhangelele leso sikhathi esikhulu ukubuya. Nkosi, singaba lokunanza ukuthi le imihlangano lapho sibuthana lapha sikhulekela abantwana bakho abagulayo labahluphekileyo. Futhi siyacela ukuthi uza kuhlangana lathi lamuhla ngendlela ebalulekileyo ukusilisa yonke imikhuhlane lezifo phakathi kwethu. Futhi kungaba yikuthi Nkosi ukuthi lesi isithembiso ebengikhuluma ngaso ngemuva emhlanganweni kanye lawe lapho izolo khona emva kokuphuma kwelanga, lokuthi ukuqinise kanjani ukuphindaphinda njalo. Futhi sizwa ukuthi ihola seliseduze kakhulu, futhi makuthi lolu kube lusuku Nkosi ukuthi kuza kwenzakala, ukuthi uza kuguqula inkonzo Nkosi ibe ngenye into ezakuba lomusa ebantwini bakho. Futhi manje Baba Nkulunkulu, singeke sikhulekele kuphela laba abalapha, kodwa lalabo abasabalale ngaphandle emhlabeni wonke abalezidingo wonke okukamoya lokwenyama. Banike onkosi izifiso zenhliziyo zabo, ngoba abantwana bakho bathwele nzima kulezi insuku. Ukucindezela kwesitha kulamandla kakhulu, kodwa wena ulamandla kakhulu, ngoba kulotshiwe umkhulu lo ophakathi kwenu kulalo osemhlabeni. Ngalokhu siyanqoba, khuluma lathi ngelizwi lakho elilotshiweyo. Futhi lapho sisuka lokhu kusa, masithi njengalabo abahamba bevela e-Emawusi, azizange zivuthe inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na.
We asked it in Jesus' name who gave the promise. Amen.
Sikucela khona ebizweni lika Jesu owapha isithembiso. Amen.
I am reading now.
Ngibala manje endaweni ezimbili ebhukwini lika Genesis.
One of them is found in the 24th chapter, beginning with the 5th.
Enye yakhona itholakala esahlukweni 24, iqala ngendima 56. Ibaleka kanje.
And he said unto them, hinder me not.
Yasisithi kubo, linganibambeleli. Lokhu inkosi iphumelelise indlela yami, yekeleni ngihambe ukuze ngiye enkosini yami.
And they said, we will call the dead.
Basebesithi, asibize intombi sizwe emlonyeni wayo.
And they called Rebecca and said unto her, wilt thou go with this
man? Basebembiza uRebecca, bathi kuye, uzahamba lalindoda yini? Wasesithi, ngizahamba.
And they sent
Basebemyekela ehamba uRebecca lodade udade wabo lomlizane wakhe lenceku kaAbrahama. Futhi babusisa uRebecca futhi bathi kuye, wena ungudade wethu, woba ngumama wezinkulungwane zezigidi. Nenzalo yakho ithumbe isango lalabo abayizondayo. Futhi kuGenesis 22, indima 15, siyabala. Futhi ingilosi yenkosi yasimemeza u-Abrahama ngokwesibili isemazulwini.
And said, by myself have I sworn,
futhi yathi, izifungile kutsho inkosi, ngoba wenzile le into, wena ungazange uyi, ungayigodlanga indodana yakho, eyakho eyodwa.
That in blessing I will bless
Kodwa ngiza kubusisa lokububusisa yandise lokuyandisa inzalo yakho njengenkanyezi zamazulu
And as the sand upon the seashore
la njengechebechebe elisekhunjini lolwandle futhi inzalo yakho izathumba amasango esitha sayo
And in thy seed shall all the nations of the earth
Lasenzalweni yakho zonke izizwe zomhlaba zizabusiswa ngoba ulalele ilizwi lami manje makuthi inkosi ingezelele izibusiso zayo ekubalweni kwamazwi akhe manje ngizathanda ukuthatha nxa kungabizwa ngokuthi isifundo isifundo sami lokhu kusa ukuqala ikuthi ukuvivinywa phambi kwamasango athenjisiweyo futhi isifundo ikuthi ukuthumba amasango esitha uNkulunkulu ubevivinya ukhokho ngoba wayemnike isithembiso futhi lapho uNkulunkulu esenza isithembiso ufuna ukuba leqiniso ukuthi lo muntu usifanele isithembiso engakagcwalisi lokho akuchoyo kumbe lokho akuthembisayo ngakho uAbrahama wayethenjisiwe ukuthi ngenzalo yakhe umhlaba wonke uzakubusiswa ukuthi uzakuba lendodana futhi lindodana kuyo kuzaphuma inzalo ezabusisa umhlaba wonke futhi uAbrahama lapho isithembiso siphiwa kuye wayeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ubudala futhi uSara umkakhe wayeleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu ubudala kodwa iBhayibheli liyasitshela ukuthi uAbrahama akathandabuzanga esithembisweni sikaNkulunkulu ngokungakholwa Kodwa wayelamandla esipha udumo kuNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu isikhathi ngesikhathi wamvivinya. Kodwa wayebuye kulokho kuvivinywa kokucina isithembiso singakenzakali.
That's the way it is with all the seed of Abraham.
Futhi yiyo indlela okuyiyo ngenzalo yonke ka-Abrahama. UNkulunkulu uyasipha lokho kuvivinywa kokucina engakasiphi nje isithembiso. Futhi nxa khona kwakusenzeka, ngizathanda ukutsho enye into lapha ngokwami. Kodwa ngiza kwenqaba lokho. Lokho kuvivinywa kokucina ukubona ukuthi uzasabela kanjani phezu kwakho. Futhi lapho esenike uAbrahama lokhu kuvivinywa wathola uAbrahama eqinisekile njengalokho ayeyikho lapho eqalisa kungaba isibusiso esinganani esiyakuba yiso lokhu kusa nxa thina esithatha isithembiso sakhe sosiliso singama nje siqinisekile njengalokho esakwenzayo lapho sisima lapha futhi sikwamukela Kungenani lokuthi udokotela wathini mana nje uqinisekile futhi lapho esenza lokhu futhi engazange agodle indodana yakhe eyodwa kodwa wayesezahlaba inqabo esifubeni sikaIsaka ukuchitha ubufakazi bakhe wayefakazile kuwo wonke umhlaba owaziwayo ayejwayelene lawo ukuthi wayeza kubala indodana futhi ke lapho indodana isibuyile wacelwa ukubisela muva ngokuphindiweyo lokuchitha ithemba elilodwa ayelalo lobufakazi bakhe ukugcwaliseka futhi lapho uNkulunkulu ebona ukuthi wayethembekile kulolokholo ayelalo uNkulunkulu uNkulunkulu wakhangela phandle kwemazulwini futhi wathi Ngizifungile ukuthi ngizakubusisa futhi ngikwandise futhi inzalo yakho izathumba amasango esithasalo. Isithembiso bani? Futhi uRebeka owayeza kuba ngumama waleyi edumileyo ethenjisiweyo indodana elindelweyo lapho ebizwa ekuvivinyweni wokucina okwendodana engumfokazi ayengakaze ayibone ngaphambili, wabona kuphela ukusebenza kukamoya ongcwele. Futhi lapho abazali bakhe bengeke banquma ngokugcweleyo ukuba kwakumele ahambe lowemzini lowo kumbe hatshi ukuba ngumfazi wendoda ayengakaze ayibone, walethwa ekuvivinyweni kokucina. Sizathatha intombi futhi simyekele akhulume, sizakuzwa okuvela emlonyeni wakhe loba uzahamba yebo kumbe hatshi. Yiyo indlela okulethwa ngayo kuyo yonke inzalo kaNkulunkulu. Kufanele kube ngumlomo wakho, uNkulunkulu ufuna ukuzwa kuvela kuwe. Ngakho lapho ebekwa ekuvivinyweni akazange athikaze okomzuzu, wathi izahamba. Yakuthanda lokho. Hathi yekani ngicabange, yekani ngikutadise. Wayesithisekile ngokugcweleyo, yibo abantu uNkulunkulu angabasebenzisa lapho usuthisekile ngokugcweleyo ukuthi uNkulunkulu uzagcina isithembiso sakhe. Wathi ngizahamba. Futhi abantu bakhe khonake begcotshwe kangako, mhlawumbe babengakwazi. Kodwa baprofetha lapho bebeka izandla zabo phezu kukadadewabo lendodakazi yabo leyi enhle inkazana encane yesiJuda, lapho bembeka phezu kwekamela futhi bamthumela elizweni labafokazi phakathi kwabantu abangabafokazi. Kodwa kwakulenye into phezu kwabo, bathi makuthi inzalo yakho ithumbe isango lesithasayo, ngoba wena umama wezinkulungwane zezigidi. Futhi lamuhla lolo sendo lwabantu labantu bakaNkulunkulu lusabalele ulwandle ngolwandle emhlabeni jikelele. Kulokho kuvuka baza kuba njengenkanyezi zasezulwini, njengazo izibane ezikhanyayo zithatha indawo zazo lapho zihamba esibhakabhakeni. Futhi lapho besiza baza kuba njengelwandle ngase kumbe ichebechebe ngasekhunjini lolwandle. Kuza kuba lezi nkulungwane zezigidi zabo. Inzalo yakho izathumba isango lesithasayo, leso isithembiso esifungiweyo sikaNkulunkulu, inzalo ka-Abrahama. Khonake ngomoya wakhe ongcwele ebona ukuthi umama wayeyakuba yingxenye yendodana njalo ngoba babeyingxenye yenyama, khonake umoya ongcwele usebenza ngakulaba abantu, wathi yena makuthi inzalo yakho ithumbe isango lesitha. Khonake uNkulunkulu efunga ukuthi uzathumba isango lesitha. Khonake isikhundla bani okubeka ibandla likaNkulunkulu ophilayo? Siyinzalo ka-Abrahama ngoba thina sifile kuKristu, thina siyiyo sithatha inzalo ka-Abrahama futhi sindalifa kanye laye ngaphansi kwesithembiso esifungiweyo esifanayo. Siyinzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifa zesithembiso sonke asiphiwayo. Kodwa lapho ukuvivinywa kusiza, yikho lapho esehluleka khona. Kodwa angikholwa ukuthi inzalo yeqiniso ka-Abrahama izehluleka. Baza kuma bengamaqhawe lokuthembeka njengalokho uAbrahama akwenzayo. Manje siyabona ukuthi uNkulunkulu angeke akhuluma ulutho kumbe enze loba siphi isithembiso ngaphandle ezasigcwalisa. Kumele enze lokho ukuze abe nguNkulunkulu. Sekwedlule iminyaka lapho laba bantu abafanayo, abantu abathenjisiweyo, inzalo ka-Abrahama isohambweni lwayo, isiya elizweni lesithembiso, kwakukhona isango elamayo lamelana laye, futhi kwakungumfo wakhe uMowabi owathi, awusoze uchaphe ilizwe lami, ngizakwenza ukuba ungalichaphi ilizwe lami. Wathi, nxa inkomo zethu zisidla loba yibuphi utshani benu kumbe zinatha loba yiwaphi amanzi enu, siza kulibhadala ngakho. Kodwa wathi, alisoze lichaphe ilizwe leli. Kodwa isithembiso sikaNkulunkulu sabamba siqinisekile. Ngakho bahamba futhi bathatha umprofethi wabo uBalamu futhi bamletha phansi ukuqalekisa abantu. Futhi nanku akukhulumayo, bazama ukumtshengisa ingxenye embi yenzalo ebusisiweyo, kodwa uNkulunkulu wamtshengisa ingxenye enhle yakho. Wathi, loba ngubani oqalekisa u-Israyeli uzaqalekiswa, futhi loba ngubani obusisayo uzakubusiswa, futhi imigoqo yekethiswa, futhi u-Israyeli wachapha amagceke. UNkulunkulu wathembisa ukuthi uzathumba isango lesitha sakhe. Ngemva kwesikhathi eminyakeni, kweza omunye obizwe nguDanyeli owayesemzileni walinzalo yobukhosi, futhi emzileni wezithembiso, ngoba wayeyinzalo ka-Abrahama, futhi uNkulunkulu wayemkhethile ngaphambi kokusekelwa komhlaba ukuba ngumprofethi wakhe. Futhi waphila ngobuqhawe, futhi waphila ethembekile. Futhi laselizweni lemzini wayejongile enhlizweni yakhe, angiyi kuzingcolisa ngabo. Leyo yinzalo eqotho ka-Abrahama, ephila elizweni elahlukileyo, ephila phakathi kwabantu abahlukileyo, kanti bengamaqhawe kuleso sithembiso. Kangiyi kuzingcolisa ngabo, ngizahlala ngiqinisekile. UNkulunkulu wambeka ekuvivinyweni njengalokhu akwenza ubaba wakhe u-Abrahama. Futhi inkosi yathi, uzakuba njengomunye wethu, futhi ukhonze ngendlela esikhonza ngayo. Kumbe ngizakuphosela emhumeni ogcwele izilwane ezilambileyo. UDanyeli njengo-Abrahama uyise wathi, ungangiphosela emhumeni wezilwane, kodwa kangiyi kukhothamela loba yisiphi sezithombe zakho. Kangiyi kuthatha inkolo yakho epholileyo. Ngizahlala ngiqinisekile kuJehova. Futhi lapho kweza ukuqedelana, khona-ke inkosi yaqhubeka igcine isithembiso sayo, futhi yathatha umprofethi, kumbe yamenza wathathwa futhi waphoselwa emhumeni wezilwane. Futhi lapho izilwane, isitha sikaDanyeli, zagijima phambili kumprofethi, uNkulunkulu wagcina isithembiso sakhe. Wathumba isango lesitha sakhe. UNkulunkulu wamisa ingilosi lapho phambi kwalezo zilwane, futhi wathatha isango. UNkulunkulu uyagcina isithembiso sakhe. Uzathumba isango lesitha sakhe. UNkulunkulu watsho njalo. Khona-ke kwakulabanye abathathu phansi lapho ababezinikele ukuthembeka kumbangela, labo ababeyinzalo ka-Abrahama ngokweqiniso, futhi lo kwakunguShadraki, Meshaki no-Abedineko, futhi babekwa ekuvivinyweni. Futhi bathi, nxa lingakhothami lapho lisizwa amahabhu ekhala nempondo zikhala, Nga lingakhothameli inkolo yethu futhi lisuke kulezo zinto elizimelayo.
And you're all wet anyhow.
Futhi lonke limanzi
kungenani
inkolo yenu kayedluli ekaloba ngubani. Ngasikuzwa lokho isikhathi sonke na. Kodwa inkolo kaJesu Kristu yahlukile.
The power of his resurrection is different. We are a different people.
Amandla okuvuka kwakhe ahlukile. Singabantu abahlukileyo, abantu abangajwayelekanga. Ubupriesti bobukhosi, uNkulunkulu wenza umehluko. Kodwa lapho besithi uzamele ube ngomunye wethu, kwakuza kuba kulungile. LoShadraki, Meshaki, loAbedinego, nga babefuna ukuba ngomunye wabo.
But never would they become one of the aliens.
Kodwa babengasoze babe ngabanye babezizweni. Manje bathi, nga lingakwenzi, silomnyango phandle lapha oya esithandweni somlilo. Esingawuvula futhi siliphosele phakathi kwaso. Futhi lizafisa aluba libe ngabanye bethu. Bakhumbula isithembiso. Babaqhuba khona phansi esithandweni somlilo. Futhi lapho bevula umnyango. Futhi babaphosela emalangabini isitha sabo esasizabaqothula. Bathumba amasango esitha sabo. UNkulunkulu wathumela indodana yakhe emalangabini lawo omlilo futhi wapholisa umoya futhi wakhuluma labo lapho bephakathi lapho. Isithembiso sikaNkulunkulu sabambelela siqinisekile. Bathumba isango lesitha bavivinywa kuqala. Khona-ke bathumba isango lesitha. Kwakungayisuye uJesu owenza isithembiso na? Nga ungaletha isikhubekiso komunye walaba abancinyane, bekungcono kuwe ukuthi ilitshe lokuchola lilengiswe entanyeni yakho futhi wagaluliswa ekujuleni kolwandle. Ungalethi ngitsho isikhubekiso kulaba abancinyane abakholwa kimi futhi lezi izibonakaliso zizabalandela labo abakholwa kimi. Wenza umahluko, wenza ukutshengisa okwalokho okwakukholwa lalokho okwakungakholwa. Lapho kuhlezi kulamaxuku amathathu abantu ayilawa ongakholwayo ozenza ikholwa lekholwa. Kodwa uNkulunkulu ulendlela yokutshengisa ukuthi ikholwa ngubani. Lelo kholwa lima liqinile kulokho uNkulunkulu akutshoyo ukuba liqiniso. Yebo, kwakungu-Elija umthishibi lapho kusiza ekubonakaliseni. Waze wacabanga ukuthi wayenguye kuphela elizweni owayelokhu ephilela uNkulunkulu. Futhi inkosi yayiza kumfaka phansi kokuvivinywa futhi bamhlukuluza. Futhi leyo encinyane indlovukazi ependileyo obizwa kuJezebeli wasongela impilo yakhe. Futhi lapho sekusiza ekubonakaliseni, u-Elija wathumba amasango esitha sakhe futhi wabuyisela isizwe sonke kuNkulunkulu. Njalo uNkulunkulu uyagcina isithembiso sakhe. KwakunguMose ngemva kokuba njalo emzileni walinzalo yobukhosi, inzalo ka-Abrahama, ukuthi lapho ethunyelwe phansi eGibhithe ukukhulula abantwana bako-Israyeli futhi uNkulunkulu wayemnike izibonakaliso nezimangaliso zokwenza lokutshaya umhlaba lokuletha amaqoqo lendwebundwebu lobumnyama isiqotho lezulu lomlilo futhi wayenze zonke lezi izimangaliso. Kukanti lapho ebakhokhela bephuma ngesandla sikaJehova kweza isikhathi lapho ehlangana lesango phakathi kwakhe lelizwe lesithembiso, kwakulolwandle olubomvu umgoqo endleleni. Babecindezelwe phakathi kwebutho likaFaro, izintaba lenkangala lolwandle olubomvu. Kodwa uMose weza phambili futhi wathumba isango lesitha sakhe futhi wachapha ulwandle olubomvu ewomile lapho ehamba endleleni elothuli uzakuthumba isango lesitha uNkulunkulu watsho njalo futhi lokho kuyayiqeda indaba kwakuyiminyaka emilutshwane eyalandelayo lapho izilingo zeza futhi ibandla lethuka lonke njengoba kulula kumbuthano wabantu ukukwenza lapho enye into nje ingakhangeleki isenzakala ngendlela okufanele ibe ngayo uNkulunkulu ukwenza kube ngaleyo ndlela uNkulunkulu uletha inkathazo ebandleni yonke indodana ezayo kuNkulunkulu kufanele ivivinywe lokuhlolwa lokuvivinywa uvumela umkhuhlane ukutshaye uyavumela izipho zibuye kuwe ukukuvivinya lokukuhlola ukutshengisa umhlaba ukuthi ngeqiniso uyinzalo ka-Abrahama uyakuvumela ngentando yakhe uqobo uyavumela izingozi uyavumela abangane bakuvukele uyavumela zonke lezi izinto futhi akhulule udeveli ukukulinga futhi uzakwenza konke kodwa engathathi impilo yakho engakuphosela embhedeni wokuhlupheka engenza omakhelwane bakho bakuvukele engenza ibandla likuvukele angenza loba yini futhi yintando kaNkulunkulu ukuthi akwenze siyafundiswa ukuthi kuligugu kakhulu ukwedlula igolide kithi sithini ngo-Abrahama lo-Isaka entabeni lo owaphiwayo isithembiso futhi ngokuthembeka kwakhe lokwazi kwakhe lokholo lwakhe kuJehova kungalokho futhi lokho kuphela ukuthi uNkulunkulu wakhangela phansi futhi wathi inzalo yakhe izathumba amasango ngizifungile ukuthi ngizakwenza lezi zinto akula omkhulu ayengafunga ngaye kodwa wazifunga khona-ke nxa wavumela u-Abrahama avivinywe kuze kube sekucineni kumele akuvivinye lami okwaleso sikhatshana sokucina leso sikhathi sesinqumo lapho into yonke ikhatshana lawe kumele ume wedwa lapho haleluya yikho mana wedwa phuma phandle lapho futhi uthi lanxa engibulala kukanti ngizakumethemba leyo yinzalo ka-Abrahama nguye lo opha isithembiso kungenani lokuthi abanye babo bathini abanye babo bayakwenza ngimi le ndlu yami sizakhonza uNkulunkulu wathi nxa abanye babo besithi akulalutho kuso isehlakalo ngamadlabuzane kuphela ngimi le ndlu yami sizakhonza uNkulunkulu futhi ngithanda ukuma loPawuli khona lapha futhi ngithi ngendlela ebizwa ngokuthi ubuhlanya yiyo engikhonza ngayo uNkulunkulu wabo baba bethu lanxa abanye yayo besiza ebandleni lanxa bengababhinci lanxa bezinhlobo zonke zabaprofethi bamanga lento yonke yangena phakathi ebandleni phakathi kwabantu futhi esigabeni layo yonke into kodwa kimi endlu yami sizakhonza inkosi lanxa bonke babo besekela ukubuya lanxa ibandla liqanda lingakhathali mina lendlu yami sizakhonza inkosi lanxa omunye umuntu wakhulekelwa futhi akazange asile lokho akulani lakho ngoba mina lendlu yami sikhonza inkosi ukuvivinywa lezilingo abantu kayisibo abangehlulekiyo kodwa uNkulunkulu akehluleki umuntu ubeka ingqondo yakho emuntwini uzakwenza iphutha dawumbe kungesikho ngokuthanda kodwa uzakwenza uNkulunkulu uyavumela ukuthi akwenze ukuze asuse ukholo lwakho emuntwini ukholo lwethu alukho ekuhlakanipheni komuntu kodwa emandleni okuvuka kukaJesu Kristu yikho lapho inzalo yeqiniso ka-Abrahama ephumuza khona isithembiso sayo ngoba bengaba kuphela inzalo ka-Abrahama lapho besemukela umoya ongcwele kungela moya ongcwele kabasiyo inzalo ka-Abrahama lolo kholo olufanayo olwaluku-Abrahama luza ekholweni kungenani lalokho okuthatha indawo kumbe kuphambene kanjani Ikholwa limacha lisiya phambili. Inhloli zaphenduka emuva futhi zathi, "Oh, yibula ukuzama, akudingakali ukuqhubekela phambili, ngoba labo bantu bayiziqhwaga ezikanje ngale, futhi balabo hulumende abakhulu, futhi bale mikhonto, futhi ngani sikhangeleka njengentethe eceleni kwabo." Angikwazi, kodwa ngiyakholwa lapha ukuthi uJoshua wayeyinto nje encinyane, intwanyana nje, umfo omncinyane. Ngiyambona eseqela phezu kolunye uhlobo lwebhokisi, futhi wathi, "Madoda labazalwane, ebantwini abayizigidi ezimbili, siyenelisa ngokwedlulisileyo ukubathatha." Bona, ngani na? Nanso inzalo ka-Abrahama, uNkulunkulu wapha isithembiso. Leyo kwakuyindawo yabo. uNkulunkulu wapha isithembiso. Akulandaba ukuthi okuphikisayo kwakuyini. Inzalo yeqiniso ka-Abrahama yathi, "Ngalithatha ngoba uNkulunkulu wasipha lona." Umi lapho lokhu kusa. Lapho kume ibandla likaNkulunkulu ophilayo. Angilandaba ukuthi omunye umuntu uthini. Lokho udokotela akutshoyo, noma yini. Lokho ongakholwayo akutshoyo. Singenelisa ngokwedlulisileyo kuloba yikuphi okuzayo. Siyinzalo ka-Abrahama futhi sizathumba isango lesitha sethu. Kungenani lokuthi isitha siyini. uNkulunkulu wapha isithembiso. Sasingesabo ilifa labo. Usiliso lungolwakho, usindiso lungolwakho, umoya ongcwele ungowakho. Futhi kulezi nkulu, izinkulungwane zabatshumayeli lokunjalo elizweni lamuhla abathi, "Lokho akunjalo." Kodwa inzalo ka-Abrahama iyakwazi kunjalo. Bayangena phakathi futhi bathumbe amasango esitha. uNkulunkulu wathi bazakwenza. Baya kukholwa ngoba isithembiso. Inzalo yakhe izathumba isango lesitha. Manje uzadlula phakathi kwezivivinyo, izilingo. Futhi uJoshua wema lapho ethembekile, umfo omncinyane. Wathi, "Angilandaba ukuthi bakhulu okunganani. Angilandaba lihlobo bani lomkhonto abalawo ukuthi mide okunganani imiduli yamadolobho abo, lokuthi mikhulu okunganani. Isithembiso sethu ukuthi isango lizathunjwa inzalo yabantwana bakaNkulunkulu, ukuthi siyahamba ukuyawathumba. Siyenelisa ngokwedlulisileyo ukuwanqoba." Oh, leyo inzalo yeqiniso. Abaningi babo abazalwayo inzalo yemvelo. Wathi, "Asingeke sikwenze nje, akudingi sizame." Bona, baningi kulathi, bangcono kulathi, siyinto yonke. Akulandaba, wayengeke babekhangele lokho ilihlo elakubonayo. Futhi uJoshua wayekhangele lokho uNkulunkulu akutshoyo. Inzalo ka-Abrahama ayikhangeli kuloba ziphi izinto zemvelo, bakhangela kulokho inkosi eyakutshoyo. Yiso isithembiso. Aluba u-Abrahama ayekhangele kokwemvelo, umfazi oleminyaka elikhulu ubudala, amachumi ayisificamunwemunye, wayeyiwo, futhi yena wayelekhulu, futhi waphila la ekusukela esaseyinkazana encinyane, futhi engumfana omncinyane, futhi kungela nzalo. Akazange akhangele kulezo zinto. Wathi wabala lezo zinto sengathi zazingekho, ngoba wakhangela kuphela kulokho uNkulunkulu akutshoyo. "Ngizakukubusisa Abrahama, futhi ngizakupha inzalo ngoSara." Futhi wakukholwa. Awukhangeli kokuphikisayo, sikhangela kulokho uNkulunkulu akutshoyo. uNkulunkulu wakukhuluma. Lokho kuyayiqeda indaba. Ngakho-ke, lapho esehla phansi eJodani, lapho uJoshua enziwe indunankulu yamabutho, futhi behla phansi emngceleni wamanzi, futhi benelisa ukukhangela ngaphetsheya, futhi babona iJerikho. Kodwa phakathi kwabo, lapho uJoshua elebutho lakhe lilungiselele, kwakukhona isango. Lelo sango lalibizwa iJodani. Kodwa isithembiso sikaNkulunkulu sihle esangweni lonke. Kungelani lokuthi lisango bani okuyilo, isithembiso sikaNkulunkulu sihle. Uzathumba amasango esitha sakhe. Lokho kuyayiqeda indaba. Lapho esehla phansi eJodani, lokho kusa, mhlawumbe ngizakholwa ukuthi uDeveni Ayela mayezi esiphepho elenga ndawo yonke amanzi odaka amadala amakhulu egigikela phansi amasimu athanyelwa isikhukhula oh isikhathi bani sokulingwa kodwa uJoshua wathi lungiselelani lizabona inkazimulo kaNkulunkulu futhi bazingcwelisa futhi balungiselela belungiselela lapho yonke into yayikhangeleka iphambene. Kodwa leyo kwakuyinzalo ka-Abrahama uNkulunkulu afu ngayo ngizamupha isango. Wabuya eJodani lelo kwakulisango lakhe futhi walithumba. Okunye kwalokhu kusa ngizafika phansi kulelo sango lokucina futhi kumele ufike phansi eJodani kodwa inzalo ka-Abrahama izalithumba isango. Kungelandaba ukuthi kuyini uzathumba isango lesitha sonke. Wonke lawo madoda ayengamadoda amakhulu afela emzileni kodwa ekucineni ngolunye usuku eBethlehema laseJudiya inzalo yobukhosi yazalwa okuyikuthi bonke babo babe ngamathunzi. Inzalo yobukhosi yazalwa hatshi eyabantu kodwa wazalwa yintombi elamandla emithanjeni yakhe ukunqoba ukufa lesihogo. UNkulunkulu wenza isithembiso umuntukazana wayengeke akwenze kodwa nxa uNkulunkulu esenza isithembiso unguNkulunkulu ofanayo akade enguye imizuzu emilutshwana edluleyo elu-Abrahama uJehova Jaire inkosi izakupha indlela yokuthumba isango. Siza kwenza njani na? UJoshua wafa, uMose wafa, abanye babo bonke bafa kodwa uNkulunkulu wathi uzathumba isango lesitha sakhe. Uzathumba kanjani ukufa? Kulendlela yokwenza ngayo izinto uzathumba isango lesitha sayo. Inzalo yobukhosi yazalwa walingwa ngayo yonke indlela esilingwa ngayo njengalokho ufanele ulingwe kanjalo naye walingwa. Udeveli wamthatha ngokuphangisa lapho esamukela umoya ongcwele enkangala okwensuku ezingamachumi amane lobusuku ukulingwa futhi lapho ephuma futhi ekufeni kwakhe babethela izipikili esandleni sakhe futhi bakhafulela ebusweni bakhe. Wadlula kuwo wonke umkhuhlane kodwa elapha emhlabeni wafakazela ukuthi wayenganqoba isono. Lapho umamazala kaPetro elele egula ngoqhuqho wamthinta isandla sakhe futhi uqhuqho lwamchiya. Lapho lo olamaleperu ekhala esangweni ngingcolile ngingcolile nxa uthanda ungangenza ngisile wathi ngizakwenza woba ngosilileyo. Wanqoba futhi wathumba isango lobulephero wathumba isango loquqo wenza imvelo yonke imlalele waye inzalo ka-Abrahama inzalo yobukhosi lo isithembiso esaphiwa kuye kuye u-Abrahama lenzalo yonke eyayimlandela kuze kube inzalo yobukhosi lenzalo yonke emva kwakhe. Isithembiso sikaNkulunkulu siliqiniso. Wanqoba umkhuhlane wanqoba isilingo lapho isitha sikhafulela ebusweni bakhe bichaya umhlathi wakhe wachibilikisa elinye icele lapho bedonsa indevu ebusweni bakhe futhi bemkhafulela kazange abuyisele. Wanqoba isango lesilingo futhi walithatha. Khona-ke uthi ulaka lwami kalungivumeli ukuthi ngikwenze wena nzalo ka-Abrahama yebomzana wakunqobela lona. Lapho ethukwa akaphendulanga ngokubi lapho eseyiswa wazithulela lapho ebizwa ngokuthi mudeveli wazithulela. Wayenomsebenzi owodwa futhi lowo ngumsebenzi kababa futhi wahamba esenza lokho. Khona-ke ekugcineni bamusa esiphambanweni ukufa kwakumele kukhangelane laye. Abanye bonke babenqobe ilwandle futhi babenqobe imvelo futhi babenqobe izilwane futhi babenqobe umlilo babenqobe yonke into ngaphandle kokufa. Kodwa lapha kwakulokhu kodwa okutshaya engqondweni yakhe imithambo yakhe futhi wayelamandla okunqoba ukufa. Ngakho bathatha izandla zakhe futhi bamelula futhi bambethela esiphambanweni bamtshaya futhi bamhlubula amathambo akhe aze amkhangela. Kodwa lapho bekwenza ukuthi benza konke lokho abangakwenelisa ukufa kwamtshaya wathi manje ngizawuthatha njengalokho engakwenza uJoshua ngizawuthatha njengalokho engakwenza uDanieli futhi ngizakwenza konke lokho ngoba ngizakwenza ufe futhi wafa ilanga laze layangeka wafa imvelo yaze yayangeka futhi yehluleka ukusebenza ilanga lachona phakathi kwemini inkanyezi zayekela ukuphuma wafa kwaze kwathi iziqalo zendalo zabamnyama kangako awungeke ubone isandla sakho phambi kwakho phakathi kwemini ngiyacabanga imvelo yathi mangifelaye mfowethu khona-ke udeveli wathumela umphefumulo wakhe oligugu emigodini engelamkhawulo yesihogo lapho amasango avuleka kodwa waphuma ngosuku lwesithathu walinqoba ameni inzalo yakhe izathumba isango lesitha wanqoba ukufa wanqoba isihogo kulokho kusakwephasika yakuqala wanqoba ingcwaba manje siyama singabedlula abanqobi ngaye owasithandayo ngosuku lwephentekosti wathumela phansi umoya ongcwele ukuqhubekela phambili abezizwe ukukhupha inzalo yesithembiso ukupha abezizwe abalahlelwe phandle ukubapha ubhaphathizo lukamoya ongcwele ukubaletha esithembisweni manje silalo ilungelo lokunqoba imikhuhlane yonke akudingi siyinqobe ivele inqotshiwe kumele nje sitsho nje isithembiso futhi sihambe siyezithatha sivele sinqotshiwe ukufa kunqotshiwe isihogo sinqotshiwe umkhuhlane unqotshiwe isilingo sinqotshiwe bonke odeveli banqotshiwe isihogo sinqotshiwe ukufa kunqotshiwe ingcwaba linqotshiwe simi esangweni silithatha ngasidingi ukudubula umbhobho vele sokwabhadalelwa isitha sakhe uzathumba isango lesitha sakhe ezingaki na izinkulungwane zezigidi uzathumba isango lesitha sakhe sonke isitha wavuka kwabafileyo siyakuthumba ngoba wasipha khona konke isipho sesihle ngaphandle kwakho konke lokho lakho konke akwenzayo futhi wanqoba isango lonke wanqoba umkhuhlane wathumba isango into kuphela okumele siyenze ikuya esangweni sithi ebizweni likaJesu Kristu umnqobi ameni lapho kusiza isikhathi sokufa futhi ukufa kwathi lingikhangele imenza aphike inkolo yakhe ebizweni likaJesu Kristu waseNazaretha ngicikela emuva Jordani inzalo ka-Abrahama iyathatha isango ngani uPauli wathi lapho belungiselela ukuquma ikhanda lakhe inzalo ka-Abrahama wathi kufa lungaphi udonsi lwakho na ngcwaba kungaphi ukunqoba kwakho na ukubonga ngakube kuNkulunkulu osipha ukunqoba ngoJesu Kristu uzathumba isango lesitha sakhe alithathe manje akatshaywa esangweni uzalinqoba futhi alithathe uzalithumba lokho kusemandleni akhe ebandleni likaNkulunkulu ophilayo lokhu kusa kuhlezi amandla okusilisa imikhuhlane yonke ebandleni likaNkulunkulu ophilayo kukhona amandla okunqoba izilingo zonke ezandleni zebandla likaNkulunkulu ophilayo lokhu kusa kukhona amandla okubopha isono lokusiphosela khatshana ukwamukela ubhaphathizo lukamoya ongcwele ebandleni likaJesu Kristu loba yini okufisayo cela ebizweni lami futhi kuzaphiwa kuwe okwesikhatshana futhi umhlaba abangayisiyo nzalo inzalo engaguqukanga abayi kungibona futhi kukanti lina lizangibona ngoba ngizakuba lani ibekini kuze kube sekupheleni komhlaba kuyini na inzalo yobukhosi imisebenzi engiyenzayo lizayenza lani lizaziqinisa ukuthi ngikanye lani ngoba lezi zibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo uzathumba inzalo yesitha sakhe uzathumba inzalo yakhe izathumba isango lesitha sayo kungenani lokuthi isango liyini nxa kwakungumkhuhlane izilingo isono loba yiliphi isango eliyilo linqotshiwe futhi inzalo ka-Abrahama yalithumba alithokozi lokhu kusa ukuba kwazi ukuthi sima manje singabe edlula umnqobi owedlula umnqobi oh akula sizathu sokulwa ukulwa sekuphelile impembe ikhalile ifulegi isiphakamile futhi phakathi kwayo yonke inqumbi yesono konke phakathi kwekamelo labagulayo kuyisiphambano esimangelengele ihlanyelwe ngegazi likaJesu Kristu umnqobi into kuphela esiyenzayo ikukholwa kangela futhi uphile izakuba lani izafakazela abantu bayabuya ensukwini zokucina futhi bathi oh awu lokho kwake kwaba khona kodwa ngizakuba lani futhi zona izinto engazenzayo lapha emhlabeni izakuba lani isenza zona kanye izinto ezifanayo khonake bazabakwazi bazangibona abantu bami bazangibona inzalo kaAbrahama izangibona bazakungazi bazanginanzelela abanye bazangibiza Belizebhabhu njengalokho abakwenzayo kodwa lizakuba ngazi ngoba ngizakuba lani lizangibona libone ngamehlo enu lizangibona ngoba ngizakuba lani lasekupheleni komhlaba izinto zona kanye ezifanayo lezo engizenzayo lowo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza uhlobo olufanayo lomsebenzi futhi lamuhla ibandla likaNkulunkulu ophilayo ilethuba lokuma lokubona ukunqoba uJesu Kristu ovukileyo indodana kaNkulunkulu ophilayo emile ekhona ephila ebandleni lakhe esenza into efanayo ayenzayo ngaleso sikhathi khonake ithumbile isango lesitha sonke nxa ulesitha lokhu kusa khonake mfowethu kukhona kuphela nxa uyinzalo kaAbrahama emva kokuzwa lokhu akulabo develi abeneleyo esihogweni abangagcina lelo sango liphambi kwakho lizavuleka kanyela ndaba lokho okuyikho wena hamba phezulu lapho njengenzalo ethenjisiweyo uthi ngikubiza lokhu ngokuthi ngokwami lokhu ngokwami ngoba uNkulunkulu wafunga ukuthi uzavusa uJesu uthi ngoJesu ngiza kukunqoba ngibuya ebizweni lalowo mnqobi uJesu Kristu buyela emuva yedlula ameni uzathumba isango lesitha khonake mana lapho lamahlombe akho emuva lihawu lakho likhazimula umboziwe ngegazi lenkosi uJesu isitha siza kukunanzelela nxa ulesidingo khuluma laye manje lapho sikhuleka wena phakathi lapha lokhu kusa lapho lilamakhanda enu ekhotheme futhi nxa ulesidingo ungaphakamisa nje isandla sakho kuJesu futhi nje ukhulume enhlizweni yakho futhi uthi Nkosi uyasazi isidingo sami manje ngizwile lokhu kusa futhi lelo liBhayibheli uzathumba isango lesitha ngiyabuya uzothumba isango mhlawumbe ngilolaka mhlawumbe ngifuna umoya ongcwele isono singibophele phansi ngilesidingo kodwa ngiyeza esangweni manje ngiyalithatha lokhu kusa isango lami ngakho vula indlela ngiyeza Nkosi ebusisiweyo ubonile izandla zonke lezi futhi uyazi leli ilizwi lakho Nkosi ngilicaphunile kuphela futhi ngaliletha phansi embhalweni abantu baseBhayibhelini ukuthi banqoba njani imibuso futhi benza ukulunga futhi bacitsha umlilo amandla omlilo futhi baphepha ubukhali benkemba futhi bamisa imilomo yezilwane futhi oh phezu kwakho abafazi bemukela abafileyo babo bephilisiwe lezinto eziningi ngoba wakuthembisa kuyisithembiso sakho inzalo yakhe inzalo yakho Abrahama izakuthumba isango lesitha futhi wena gcina isithembiso sakho manje phana kibo Nkosi isifiso senhliziyo yabo mabasuke lapha bengumuntu owahlukileyo mabahambe besazi ukuthi bona bangabanqobi ngoba inzalo yobukhosi yabanqobela inkosi yobukhosi lapho isiza izelwe intombi wanqoba sonke isitha kwaze kwaba sekufeni ngakho ukufa ngokwakho akungeke kwethuse inzalo ka-Abrahama silesithembiso sokuthi siza kudla ilifa lomhlaba futhi sizaphenduka njalo ngendlela enkazimulo emzimbeni okhazimulisiweyo emva kokuba isitha sokucina sesibekiwe ngaphansi konyawo lomntwana kuphela okucina kaNkulunkulu oza kungena embusweni kaNkulunkulu. Nxa kulalabo abazandla zabo ziphezulu Nkosi abayizoni basindise labo abahlehlela emuva benze babekwazi akudingi ukuthi bahlale bengabahlehlele emuva engalithumba lelo sango lokuhlehlela emuva mhlawumbe lowo ololaka ulimi olungcolileyo oluhlambazayo kumbe inhliziyo egcwele inkanuko kumbe olobuhwaba phezu kwemali kumbe enye into engcolileyo mababekwazi ukuthi bengathumba lelo sango mhlawumbe ngumkhuhlane Nkosi ukuhlupheka bangalithumba lelo sango ngoba walinyazelwa iziphambeko zethu wachotshozelwa ububi bethu isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwakhe futhi ngamanxeba akhe sasiliswa singabanqobi lokhu kuza siphe khona Nkosi futhi ngaphandle kwakho konke lokho lowo msebenzi omkhulu owenziwa nguye kukanti ukanye lathi kukanti wathembisa ukuthi uza kwenza okwesikhatshana futhi umhlaba awuyi kungibona futhi kukanti lizangibona ngoba ngizakubalani laphakathi kwenu kuze kube sekupheleni kwesikhathi ngiyakhuleka baba ukuthi uzazenza waziwe komunye lamunye lokhu kusa ngoba siyakucela ebizweni likaJesu amen ngiyakukholwa lokho ukuba liqiniso na ukukholwe ngokuqiniseka ukuba liqiniso kungabi lokuthikaza okungodwa kokuthandabuza enhliziyweni yakho manje khumbula lokhu nje ukusebenza kukamoya ongcwele kulula okokuthi kuyadida ingqondo ehlakaniphileyo izinto ezilula kakhulu esengake ngabona umoya ongcwele esenza lokhu ngingakhuluma izinto lezo ngani ngingacabangi ngakho kusiba ngaleyo ndlela nxa kwakumele ngisebenzise ingqondo yami uqobo ngangingathi awu lokho kungeke kube kuqondile kodwa kuhlezi kuqondile wenza izinto kalula nje futhi wenza izinto ukuzenza azakale ebantwini bakhe uNkulunkulu ukanye labantu bakhe uphakathi kwabantu bakhe uyabathanda futhi ufuna ukubenzela nokubasiza nokubavumela babekwazi nje hatshi lokho azakwenza kodwa lokho asekwenzile usevele wakwenza kungokwakho ngowakho isipho sesihle esivela kuNkulunkulu ubaba wethu ebandleni lakhe manje ukuthi iphiceka kanjani ingqondo yenhlakanipho njengasensukwini zikaDanieli lasensukwini zabantwana bamaHebheru labaningi esikhulume ngabo lokhu kusa bona umhlaba wenhlakanipho omkhulu kulolo suku wawunzima nje ukuwunqoba njengalokho okuyikho manje kuhlezi kuyisitha ngendlela yabo yokubona futhi isayensi yabo yalamuhla lezinto yayinzima lezinto engqondweni ngaleso sikhathi njengeyethu eyikho lamuhla bona kwakuyinto efanayo kodwa kwakulalabo izikhathi zonke abaqunga ukuhlala lapho futhi bathi uNkulunkulu uqondile ilizwi likaNkulunkulu liyiqiniso futhi wena kawudingi ukunqoba ngoba wanqoba into kuphela okumele uyenze ikwenyuka nje futhi uthathe ume esangweni uthi ngokwami lokhu ngokwami uNkulunkulu wakunika kimi insindiso yami nxa ngifuna umoya ongcwele uNkulunkulu wawunikeza kimi isithembiso ngesami labantwana bethu bonke abakude labo bonke inkosi ezakubabiza yikho ngisima nje inkonzo yami yalokhu kudalula lokunjalo izakuphela masinyane khathesi oh izahlala ikhona kodwa izakuqeda lokhu masinyane ngoba iyakwenye into enkulu bona iyaphezulu kusuka ekubambeni isandla kusiya ekudaluleni futhi manje ulungiselela ukwenza enye bona kubone kukhangele futhi ubekwazi ukuthi kuliqiniso bona Ngiyakwazi iliqiniso futhi izakuba nkulu ibe phezulu ibe ngcono sibili. Ngani? Wakuthembisa futhi lokho akuthembisayo uyakwenza. Angeke ehluleke esithembisweni sakhe. Uthi siyini na? Ubukhona bakhe. Banini nini? Kanye lathi ukukuvumela, ukulivumela libekwazi ukuthi ukuthathele isango. Wayeyinzalo yobukhosi. Akula muntu owayengathatha amasango lawo kodwa yena. Bonke labo ngemuva lapho babe ngamathunzi okubuya kwakhe. Kodwa lapho esiza kwaqeda ukulwa konke, ukulwa kwaqedwa eGetsemane laseCalvary. Uthi manje siyama nje njengabanqobi. Akula kulwa kokwenza. Thina ukulwa kuphelile. Sesingabanini bakho. Incwadi yobufakazi belifa isiqiniseko esilotshwe nguNkulunkulu ubaba wethu owaphakamisa isandla sakhe wathi izazifunga ukuthi inzalo yakhe izathumba isango lesitha. Nanko lapho sekuvele kwathathwa walinyazelwa iziphambeko zethu ngamanxeba akhe sasiliswa sokuvele kwenziwa ngumsebenzi oqediweyo. Yawuthatha nje kuthi imisebenzi engiyenzayo izayenza lani. Inkosi ilathi lokhu kusa izibusiso zakhe ezinkulu. Umoya ongcwele uhamba phezu kwethu ukuzwa lowo muzwa oyinkazimulo ukwazi ukuthi kukhona kanye le emzileni lelizwi likaNkulunkulu. Kuyasinika induduzo emangalisa kangaka ukwazi ukuthi uNkulunkulu ngubaba wethu. Manje ngiyakholwa ngabe enikeze amakhadi okukhulekelwa lokhu kusa. Imtshelile, kulungile. Ngabe kungedluli nje abantu bethabanekeli. Awu, unganiki amakhadi okukhulekelwa. Kodwa ngabe bekulabaneni abangaba lithumi, ithumi lanhlanu, kumbe enye into, abemzini, emasangweni. Ngani, ukunika amakhadi okukhulekelwa, ukuze sibalethe phezulu, futhi sibakhulekele. Bangaki abangabemzini, kanye lathi lokhu kusa. Phakamisa isandla sakho, minabo, sibili, kulaba lithumi lanhlanu. Kumbe amachumi amabili abo. Kulungile. Sizafaka emzileni amakhadi lawa okukhulekelwa futhi sibalethe kuplatform. Bona isizathu engisikhulumileyo mayelana ngabantu bethabanekeli balapha. Lokhu kudalula. Kumbula ngikhuluma lokhu ukudalula kuzakuba sekupheleni. Kuzakuba lenye into ezakuba nkulu kakhulu futhi ibe ngcono kakhulu. Esendleleni nje wakukhona lokho engikwaziyo. Ngibona likhangele abafowethu ababili ababeme lami izolo lapho lokho kusenzakala. Bona la kuthange lapho kusenzakala futhi lokho kukathathu odwendweni manje kwenzakele. Isiqiniseko sokuthi khona manje sekuseduzane. Bona kulungiselela ukuthatha indawo. Manje Nkosi, wena unguNkulunkulu futhi thina sizinceku zakho. Siyakubonga wena ngelizwi lakho ngomoya ongcwele obusise inhliziyo zethu futhi manje siyajabula. Sihlezi lapha sisazi ukuthi singabanqobi. Sesivele sathumba amasango wonke esitha wanikezwa kithi futhi silesihluthulelo esikhulu esandleni sethu. Ibizo likaJesu Kristu lizakuvula lonke isango lesitha. Thatha lesi sihluthulelo, isihluthulelo sebizo likaJesu futhi uvule isango lonke lesitha lelo elikubophele khatshana kuloba yisiphi isithembiso. Futhi Nkulunkulu lokhu kusa sibuya ebizweni likaJesu lalesi sihluthulelo ukuvulela amasango abagulayo labahluphekileyo ngoba kulotshiwe elizwini lakhe ebizweni lami bazaxotsha odeveli. Baza kukhuluma ngendimi ezintsha futhi ngabe bamba inyoka kumbe banathe loba yini ebulalayo akuyi kubalimaza. Baza kubeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bazasila. Siyazi lezo zinto ziliqiniso futhi siphe lokhu kusa Nkosi ukuthi abantu baza kwenelisa ukubona lokho ukubonakaliswa kwelizwi elenziwe laba yinyama futhi lihlala phakathi kwethu ukuthi walinyazelwa iziphambeko zethu ngamanxeba akhe sasiliswa futhi mabakwamukele futhi basiliswe lokhu kusa kuyo yonke imikhuhlane yabo lezifo lezinhlupho. Sikucela ebizweni likaJesu. Amen. Ungakhalisa Teddy, holwa kuphela ngokuthuleyo. futhi kancane kancane nxa ungakwenza futhi ini uqalise kwelokuqala na inombolo yokuqala ikhadi lokukhulekelwa elakuqala elesibili elesithathu elesine elesihlanu elesithupha elesikhombisa elesificaminwembili elesificamunwemunye elechumi kumbe loba yini okukhona kulungile ungathi nje ngokuthula nxa lingasukuma libuye kulolu hlangothi Ha mayelana kasiboneni inombolo yokuqala inombolo yesibili ngubani olekhadi lokukhulekelwa lenombolo yokuqala yebo inombolo yesibili kulungile mnumzana inombolo yesithathu inombolo yesine inombolo yesihlanu inombolo yesithupha inombolo yesikhombisa inombolo yesificaminwembili inombolo yesificamunwemunye inombolo yechumi lapho besiza futhi bethatha indawo zabo zokuma ngizathanda ukubuza umbuzo wabanye benu lonke bangaki bangaba khona yini abantu bethabhanekeli lapha abagulayo bantu bethabhanekeli phakamisa isandla sakho phose ezinhlanu ezine ezinhlanu eziyisithupha eziyisikhombisa eziyisificaminwembili izandla eziyisificaminwembili kumbe eziyisificamunwemunye kungabe kukhona loba ngubani lapha ethabhanekeli ongekho lapha ethabhanekeli bangabe emzini kanye lathi lanxa ungabe ungene emva kwenkonzo futhi ungatholanga ikhadi lokukhulekelwa ungaphakamisa isandla sakho na loba ngubani olesidingo ngonkulunkulu lo ongayesuye lo ongangeni kuleli thabhanekeli bakhona lapha abangasimalunga aleli thabhanekeli futhi kukanti uyagula uthi ungela khadi lokukhulekelwa ufuna ukukhunjulwa emkhulekweni ungaphakamisa isandla sakho wonke umuntu kulungile lokho kuhle kulungile manje ngizacela nxa lingahlonipha ngelikwenelisayo nje okwemizuzu emilutshwana uthi ke sizaqala khona kanye uthi siqalise manje ake sibone kule ndawo enganani eseleyo lapho bhili kulungile abe lokho kule nombolo yechumi phezulu lapho ibizele elokuqala Usiya kwele chumi, ichumi lanye, ichumi lambili, ichumi lantathu, ichumi lane, ichumi lanhlanu, kwabasukume manje. Ngabe inombolo, yechumi, ichumi lanye, ichumi lambili, ichumi lantathu, ichumi lane, ichumi lanhlanu, kwabasukume. Kulungile. Elokuqala elesibili elesithathu elesine elesihlanu elesithupha elesikhombisa elesificaminwembili elesificamunwemunye ichumi ichumi lanye ichumi lambili kusilela abanye ababili kusukela kwelokuqala kusiya kwelechumi lanhlanu isikhombisa isificaminwembili isificamunwemunye ichumi ichumi lanye ichumi lanhlanu ichumi lesithupha ichumi lesikhombisa ichumi lesificaminwembili Ichumile sifika munwe munye amachuma amabili oh mana umzuzu ni imtshele nje ukuthi aphe amakhadi okukhulekelwa ebantwini abangayisibo bethabhanekeli unjalo bona ngoba kuza kuba bona ukudalula abantu bathi abantu laba bangena ethabhanekeli bona ngiyakutshela bangaki abake baba lapha abangakazi babe lapha ngaphambili na basiboneni isandla sakho Akula muntu owake wabasemihlanganweni yami ngaphambili kulungile kulungile manje kulungile okwesikhatshana manje nje mfowethu Teddy manje ngingathi lokhu ukuthi lonke lina selezwa ngemihlangano ukuba ihamba njani noba kunjalo selakelezwa bonke abantu sebake babasemihlanganweni bona lapho inkosi yethu uJesu ilapha emhlabeni akazange azibize ukuba umsilisi wayeyinzalo kaAbraham Ngeqiniso uthi wayelesithembiso kanye laye wathi akenzanga lutho kwaze kwathi ubaba wamtshengisa kunjalo na uthi wathi kangenzi lutho ubaba aze angitshengise ukuthi ngenzeni futhi wakubona ngo hathi ubaba aze angitshengise ubaba uJohane ongcwele 5:19 lokho engibona ubaba ekwenza lendodana yenza kanjalo manje lapho esiza siyafumana ekuqaleni kwenkonzo yakhe ukuthi emva ethatha isihlalo sika Davida sikhuluma ngokukamoya lapho umoya ongcwele usiza phezu kwakhe ubhabhathizweni likaJohane uthi waba ngumesiya ogcotshiweyo manje kumbulani wayeyindodana kankulunkulu lapho ezalwa wayeyindodana kankulunkulu ezelwe yintombi kodwa lapho esiba ngumesiya kulapho umoya ongcwele usiza phezu kwakhe, ngoba uMesiya kutsho ogcotshiweyo. Bona, kuthi wayengogcotshiweyo, lapho umoya ongcwele usiza phezu kwakhe. Langizwa litshumayela ngewundlu lejuba. Khona-ke siyathola ukuthi lapho yena ngemva kwezinsuku zakhe ezingamatshumi amane zokulingwa waphuma, futhi inkonzo yakhe yaqala njani futhi yaphela njani. Siyathola ukuthi enkonzweni yakhe ukuthi wakulendoda obizwa ngu-Andreya, owahamba futhi wafumana umfo wakhe uSimoni umgoli wenhlanzi, futhi wamletha kuJesu. Futhi uJesu wamtshela wathi, ibizo lakho nguSimoni, ibizo likababa wakho nguJonasi. Ukusukela manje uzabizwa ngokuthi Petro, okutsho ilitshe elincinyane. Liyakukhumbula lokho na? Futhi lumfo wamangala kakhulu kulokho uJesu amtshela khona. Manje uMesiya wayefanele akwenze lokho na? Bangabi abakwaziyo lokho wothini amen. Wayeza kuba nguNkulunkulu umprofeti. Yebo mnumzana, uMose wathi inkosi uNkulunkulu wakho iza kuvusa umprofeti ofana nalami. Uza kwenzakala ukuthi lowo ongasoze azwele umprofeti uzaqunywa phakathi kwabantu. Manje khona-ke lapho sifumana ngokuya kwesikhathi eyakhe weza kwabakhe uqobo. Babe ngobani labo abajuda ngemvelo? Futhi-ke abakhe uqobo abamamukelanga, ngakho wayelakho. Khona-ke manje kumele kuye kwabezizwe bona, ngoba abakhe uqobo abamamukelanga, kodwa bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba ngamadodana kaNkulunkulu. Ngakho manje usephendukele kwabezizwe futhi ukwenzile okweminyaka ezinkulungwane ezimbili. Kodwa manje nanzelela izinto azenzayo. Khona-ke uFilipi, emva kokuba esebone lokhu kusenzakala, wahamba futhi wafumana uNathaniyeli, futhi watshela uNathaniyeli lo ayemfumene lalokho ayekwenzile, futhi lokho kwamangalisa. Wakukholwa kanzima. Kodwa lapho efika ebukhoneni benkosi uJesu, lapho efumana ayekhona, wabuya ebukhoneni bakhe, uJesu wathi, khangelani umIsrayeli okungela nkohliso kuye. Manje nxa wawungabe umile lapho, ucabanga ukuthi wawungaba ungokamoya okweneleyo ukuba uzwisise ukuthi lowo kwakungubani na? Ucabanga ukuthi wawungabe ukwenzile na? Manje khangela, bona leyo ndoda umfokazi nje ifi lapho wayengabe engumgoli wenhlanzi, yena wayengumbazi, yilokho ayeyikho. Indoda engumbazi imile lapho, indoda ephakathi laphakathi ubudala, futhi yenyuka isiza lindoda. Wamkhangela njengomunye wala madoda lapha, wathi, khangela umIsrayeli okungela nkohliso kuye. Awu, wakwazi njani ukuthi ungumIsrayeli na? Hatshi ngendlela ayigqoke ngayo, ngoba bonke babegqoka okufanayo okungela nkohliso kuye. Wakwazi njani ukuthi wayeyindoda engela nkohliso na? Ngakho kwamangalisa lindoda elikholwa eliqotho. Wathi, Rabi, kumbe mfowethu, Mtshumayeli, mfundisi, uke wangibona nini na? Bona, wayembuza yena. Wathi uFilipi, engakakubizi lapho ungaphansi kwesihlahla ngakubona. Wathi, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli. UJesu wathi, ngoba ngilitshele lokhu, manje liyangikholwa, manje lizabona izinto ezinkulu kulalokhu. Futhi yiso isizathu ngikholwa ukuthi ibandla likaNkulunkulu ophilayo liza kubona into enkulu kulaleyi lilungiselela ukungena kukho khathesi masinyane. Bona, ngoba bakukholiwe labo abakwalileyo ngenxa yemigoqo yenhlanganiso zamasonto. Ngiyathandabuza ukuba bengakholwa loba yini. Bona, izinto kungaba yikuba uhambe ekukhanyeni kumbe ube yisiphofu, ukukhanya kuyaphumputhekisa kumbe utshengise indlela. Izinyoni ezincinyane ngafumana esithombeni senkululeko, ube leqiniso ukubona lokho mfowethu Toms lapho usenyuka. Bona, zatshayelela ubuchopho bazo, zitshayelela lapho futhi ngathi kuyini obekuluhlupho na? Wathi kulokulandela ukukhanya phakathi kwesiphepho ekuvikelekeni, zazama ukucitsha ukukhanya, zazibulala. Yiyo into kuphela eyenzakalayo lapho utshayana lokukhanya uyazibulala ngokukamoya. Hamba nje ekukhanyeni njengoba esekukhanyeni. Khona-ke sizakuba lobudlelwano omunye lomunye, wonke amabandla azakholwa futhi aqhubeke futhi akholise izibusiso zikaNkulunkulu. Akungeke kumangalise yini lokho? Khangela umfazi waseSamariya lapho esiza. Waye umSamaria, manje, hachi umJuda, umSamaria, futhi wathi, akunginathise, futhi ingxoxo yaqhubeka, lokhu ngokwabatsha manje, futhi ingxoxo yaqhubeka, manje akazange abemazi engumesiya, waye ngumuntu nje, umJuda, bona ukuthi wathini kuqala, wathi, ngani, ngakusiwa mkhuba kini maJuda, ukukhuluma lomfazi ongumSamaria, njengalokhu, wathi, ngasidlelani, omunye lomunye yena wathi kodwa aluba ubusazi ukuthi ngubani obukade ukhuluma laye ubuza ngicela okokunatha futhi ngizakulethela ngikunike amanzi ongasoze ubuye lapha ukuze kukha ngani wathi manje okomzuzu nje wathi sikhonza kulintaba futhi lina maJuda ikhonza eJerusalema uJesu wathi kodwa ihola liyeza lapho elingasoze likhonzele eJerusalema kumbe kulintaba kodwa emoyeni ngoba uNkulunkulu ungumoya futhi abo abamkhonzayo ufanele bamkhonze ngomoya langeqiniso bona awu waqhubeka waqhuba ingqoqo waze wathola lapho uhlupho lwakhe olwalukhona kuyini yakwazi lapho uhlupho lwakhe olwalukhona na ukhona okwaziyo ukuthi kuyini okwakulihlupho ngomfazi emthonjeni na wayelamadoda amaningi kakhulu wayengenjalo na ngakho wathi kuye hamba uyethatha indoda yakho futhi ubuye lapha wathi kangila ndoda wathi kunjalo ulabahlanu uthi lalo ophila laye kayisuye wakho wathi mnumzana manje mkhangeleni mnumzana ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena ungalandelela okulotshiweyo emphethweni uzafumana mnumzana elokuqala wena unguye ngiyabona ukuthi wena unguye lowo mprofeti kumbula ebhayibhilini kuyaqhubeka kusithi lowo mprofeti unguye lowo mprofeti wakungumprofeti bani na lowo uMose athi uza kuvuka ngiyabona ukuthi ungumprofeti manje siyafundiswa ukuthi siyakwazi lapho uMesiya esiza uzakwenza izinto lezi lezo kwakuyisibonakaliso sikaMesiya kunjalo na ukwazi ukuthi uhlupho lwakhe lwaluyini wathi siyakwazi lapho uMesiya esiza uzasitshela izinto lezi kodwa ungubani wena wathi nginguye okhuluma kuwe wachiya inkonxa yakhe yamanzi wagijimela edolobheni ngiyacabanga ebambe inhliziyo yakhe nje futhi esithi ebambe izandla zakhe esifubeni sakhe eseqa nje esithi wozani libone indoda engitshele izinto engazenzayo akusuye yini uMesiya uqobo na akusuye yini lo iBhayibheli elatsho ukuthi uzakuza na umJuda ohlezi phandle lapho indoda nje ejwayelekileyo ikhangeleka njengombazi kodwa ungitshelile ukuthi bengilamadoda amahlanu futhi lonke liyakwazi ukuthi lokho kuliqiniso lowo kufanele abe nguMesiya ngabe kunjalo na manje uJesu wathi okwesikhatshana esincinyane ibanga elincinyane lesikhathi umhlaba awusayi kungibona futhi kukanti lizangibona ngoba ngizakuba lani ngibe kini futhi imisebenzi engiyenzayo ngizakuyenza lani lokwedlula lokho engikwenzileyo lapha ngizakwenza ngoba ngiyakubaba ngibuyele esimweni sikamoya umhlatshelo usuhlawuliwe inzalo yobukhosi yafa inzalo yobukhosi yavuka njalo manje ibandla limi lilungisisiwe ngokukholwa lokho futhi inzalo yobukhosi ingangena kulaba bantu futhi ibenze izindlalifa ezihlanganyeleyo amadodana lamadodakazi kaNkulunkulu manje kwabanye bonke abaphandle le abangekho kulowo mzila wokukhulekelwa ngimtshelile ukunika amakhadi ebantwini labo lapho ngimbiza lokhu kusa waye ngibizile wathi ufuna ukwehla phansi futhi unikeze amakhadi baba ngathi nxa kungaba labantu abangaba lithumi abangaphandle kwethabhanekeli manje kwezinye izikhathi ethabhanekeli ngiyabiza futhi ngibanike amakhadi okukhulekelwa uphenduke uthi awu wayebazi babevela ethabhanekeli wayesazi isimo sabo sibili khona-ke ngichibilile ngithi labo nje abaphandle kwethabhanekeli wozani kulungile lina eliphandle kwethabhanekeli yini elizakuba yilabo abangena emzileni wokukhulekelwa oh besingabazi liyatsho ithabhanekeli kasikwazi ukuthi uhlupho lwabo luyini angabe iqamba amanga ngakho bona khona-ke ngithi akulamuntu obuyayo makuthi umoya ongcwele athathe labo abaphakathi lapha abangaveli ethabhanekeli abahlezi phandle nje phandle le Lokhu kunjalo wena nje akulandlela lakancane yokuletha umuntu kuNkulunkulu ngaphandle emiselwe ngaphambili ukuba indodana kaNkulunkulu akula nje indlela yokukwenza uJesu wathi akula muntu ongeza kimi ngaphandle ubaba wami amdonse futhi lelo liqiniso yonke into ayenzayo wakulenye into ephikisayo nxa wakwenza ngalindlela kwakufanele kube ngalindlela futhi lindlela kwakufanele kuphenduke ngaleyo ndlela bona yikungakholwa nje kodwa inhlakanipho ilungisiswa ngabantwana bakhe ngakho wena uyabona manje lapha ngizama ukuthi kubandla leli labantu lokhu ukuthi uJesu Kristu wayeyileyo nzalo yobukhosi bayisithi nguye sizindlalifa nje zalokho kodwa izinto zonke ngezethu aluba ongabe ume lapho ngalolo suku lapho uSimoni esiza futhi wena akula muntu le yinto yokuqala ayenzayo manje leyo kuza kuba yinto yokuqala ebantwini laba nxa engakwenza abakaze bakubone ngaphambili kodwa lapho uSimoni esiza umgoli wenhlanzi omdala engela mfundo eneleyo ukubhala ibizo lakhe esiqetshaneni sephepha iBhayibheli lathi waye engazi njalo engafundanga njalo isihlanganiso kokubili ukungazi njalo engafundanga futhi lapho ehamba esibonakalisweni amandla uJesu wathi ibizo lakho nguSimoni ucabanga ukuthi wacabangani na kuyini owawungakucabanga nxa wawungabe ume lapho na futhi ibizo likababa wakho nguJonasi futhi kusukela manje kusiya phambili uzakubizwa ngokuthi Petro kuyini owawungabe wakucabanga ngabe indoda yayibala ingqondo yakhe na awu kuyini owawungabe wakucabanga na wawungacabanga ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya na nxa leso kuyisibonakaliso sikaMesiya wesinye isikhathi kumele kube isibonakaliso sikaMesiya isikhathi sesibili isikhathi sesithathu isikhathi sesine isikhathi sonke kumele sibe ngokufanayo ngoba uNkulunkulu kaguquki futhi bangaki abakwaziyo uMesiya wayenguNkulunkulu sibili wayengogcotshiweyo sibili ngakho angeke aguquke kumele abe ngofanayo yiso isizathu kwakufanele afakazele into efanayo kumaSamariya lokho akwenza kumaJuda ngoba izizwe ezintathu zabantu nguHam, Shem, labantu bakaJafethi amaJuda abezizwe lamaSamariya manje liyananzelela umoya ongcwele na bangaki abakwaziyo uPetro ukuthi wayelezihluthulelo zombuso linanzelele na wakuvula ngosuku lwePentekosti kubaJuda uFilipu wehla phansi futhi wachumayela kumaSamariya futhi wababhaphathiza ebizweni likaJesu Kristu kodwa umoya ongcwele wawungakabuyi phezu kwabo lapho benza okokuthumela futhi bathatha uPetro owabeka izandla zakhe phezu kwabo futhi bamukela umoya ongcwele kunjalo na futhi indlu kaKhoneliyasi abezizwe bakwamukela lokho kwakuyikho kwakho konke kusukela lapho kusiya uvulekile nje kubo bonke manje ngakho nankoke bona kwakumele akuvule uNkulunkulu ulendlela zokwenza izinto manje lokhu kusa nxa lowo ohapha isithembiso kunzalo futhi nxa inzalo ihlezi lapha ifuna ukukholwa ukuthi yonke liyiyo nxa inzalo ihlezi lapha ngeqiniso inzalo izabona isithembiso manje ngamunye walaba abantu abame lapha baphakamise izandla zabo abakaze yitho babe semhlanganweni ngaphambili bangabe emzini kimi kanyikwazi lamunye wabo bangene nje phakathi lapha futhi imizuzu emilutshwane edluleyo uBhili ubaphe ikhadi lokukhulekelwa futhi nampa bemile lapha kulabaningi benu phandle lapho eliphakamise izandla zenu elingazange libe lamakhadi okukhulekelwa futhi lilokhu lingabe mzini lapha lokho kakulani lakho kholwa nje ukuthi uyindlalifa yaleso sithembiso kholwa nje ukuthi ngamanxeba akhe wasiliswa futhi ukholwe lokho ngenhliziyo yakho yonke futhi umkhangele into kuphela lesi sipho esiyikho ikuzehlisa nje kuye angitsho lutho nguye okhulumayo futhi nxa kungumoya wakhe wesiprofeto umprofeti wayehlezi elo itsho kanje inkosi wakuhlezi kuqondile futhi ungasoli imfundiso ngoba izamele ihambelane leBhayibheli nxa kungunkulunkulu uNkulunkulu angeke atsho ulutho futhi-ke abuyele emuva ngakho futhi akuchibilikise kumele kube yinto efanayo isikhathi sonke manje lina phandle le kolwani ngakho konke okukini Kulwani, manje lingabe lisahamba hamba. Futhi, hlalani nje lithule sibili manje. Wonke umuntu kancane kancane nje ngokuthobekileyo elingakwenelisa. Kuyenzakala ukuba lokhu kusa ukuthi umuntu wakuqala omelapha indoda. Manje sizakuthatha lumbhalo. Manje liyabona lapho engime khona na. Bangaki abangakuzwisisa lokho. Nanka amadoda labafazi bemile lapha. Labo engingakaze ngibeke amehlo kibo empilweni yami. Abakaze babe lokuba semhlanganweni. Uthi liyabona lapho abame khona abakwazi ukuthi kuza kwenzakalani. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa uNkulunkulu wakuthembisa. UAbrahama wayengakwazi okwakuza kwenzakala lapho ekhupha ingqamu ukubulala u-Isaka, kodwa uNkulunkulu wamthembisa. Lokho wayiqeda indaba, wayemamukele njengovela kwabafileyo, esazi ukuthi wayesenelisa ukumvusa kwabafileyo. Kunjalo na, ngakho lokho kuyayiqeda indaba. Manje lapha kumi indoda eceleni kwami, angikaze ngimbone, angazi lutho ngaye. Kasazani omunye lomunye, asazani omunye lomunye. UNkulunkulu uyasazi sobabili. Manje ngesipho saphezulu, nxa ngingenelisa njengesipho. Manje izipho lezo zizelwe kuwe, uNkulunkulu wamisela umhlaba ungakasekelwa. Bangaki abakwaziyo lokho, ngakho akuyikuba yilutho enganyilalo ukuthatha isipho. UNkulunkulu wakhetha lokho nje, angizange ngikukhethe lokho. Wakukhetha lokho, bona, njengabaprofethi betestamente elidala labantu abehlukeneyo babemiselwe ngaphambili ukwenza lokhu. Manje nxa indoda igula angeke ngimsilise. Nxa indoda ilesidingo kuyakuya ngalokho ayekufuna ukuba ngingamsiza kumbe hatshi. Mhlawumbe nxa kwakuyinto enye enjengokuthi njengaye into encinyane engingamsiza ukuyenza, hani ngingathokoza ukukwenza. Mhlawumbe ulolaka, mhlawumbe kasuye emKristu, mhlawumbe ungumKristu, mhlawumbe ungumkhohlisi, kangazi. Aluba engohlasela ngesinyenyela lo onyenyela phakathi uthi abuye phezulu lapha uthi ezenza njengenye into kangela lokho okwenzakalayo. Bona nje bona lokho okuthatha indawo, kangazi. Kodwa bona wena uma lapha khona-ke ungama uphelele, usazi ukuthi uNkulunkulu wenza isithembiso. UNkulunkulu uyagcina isithembiso sakhe. Bona manje nxa uNkulunkulu egcina isithembiso sakhe phakathi khona lapha manje kulaba bantu, bangaki phandle lapho abaza kuyahlala phandle lapho? Uthi ngenhliziyo yakho yonke ngiza kukholwa, ngenhliziyo yakho yonke uza kukholwa. Khona-ke wena ngikholwe nje. Manje asiboneni, asithatheni umbhalo. Manje uSimon Petro wabuya enkosini uJesu, futhi esefika enkosini uJesu inkosi, uJesu yamtshela ukuthi wayengubani, futhi yamtshela izinto ngempilo yakhe. Awu, uJesu ofanayo uyaphila lamuhla. Yena uyakholwa ukuthi wavuka kwabafileyo, uyakholwa lowo moya wobuMesiya uphila khona ebandleni lamuhla ngokufanayo lokwakuhlezi kukwenza na? Kulungile. Manje nina phakathi kombuthano elingela khadi lokukhulekelwa, khangelani ngapha futhi lithi, Nkosi, yebo sibili, ngakula makhadi okukhulekelwa phakathi kombuthano. Yilabo bonke bemile lapha, lina kumbuthano othini, Nkosi, ungithinte, fumana lokho okwenzakalayo, fumana ukuthi kwenzakalani. Manje mnumzana, nxa kwakule ndlela emhlabeni yokukusiza, ngangingakwenza. Bona mina nje ngikasazani nje lapha, futhi ngihlangana lawe okwesikhathi sami sokuqala, kodwa ngilomlandu njengomthumayeli wokukhuluma iqiniso lokuba ngufakazi kaJesu Kristu. Futhi manje kangifuni ukuthi ungitshele ulutho, ngifuna nje ukuthi ungiphendule loba liqiniso kumbe hatshi. Futhi-ke ngimvumele akwenze, futhi nxa engakwenza ngendlela efanayo lapha kupulatifomu ngalumzimba lokho akwenzayo ngomzimba kaJesu, lo uNkulunkulu uKristu. UJesu wathi, kangenzi lutho woze kuthi uBaba okimi angitshengise. Uyangitshela ukuthi ngenzeni. Ngakho kwakungasi Jesu owatshela umfazi, kwakungubaba kuye owatshela umfazi. Kwakungasi Jesu owaziyo ukuthi uSimon Petro wayengubani, kwakungubaba owayehlala kuye, wakwazi ukuthi uSimon Petro wayengubani. Iko, bona, iko. Ngingakutshela manje, ungumKristu. Yebo mnumzana, ngoba ulo lo moya owamukelayo, odikizayo, ngokukhudumala, kuthi yena ulikholwa. UngumKristu futhi uhlutshwa isimo sokungahlaliseki okukupha uhlupho lwesisu kunjalo na bona bona manje lokho yikho silili kwenzakale kanjani lokho ngikwaze njani lokho ngingaba kwazi kanjani lokho emhlabeni asikaze sibonane ngaphambilini kuliqiniso lokho akunjalo na mhlawumbe uza kutshela enye into mayelana ngawe ngiza kutshela nansi enye into ngibona umfazi ngakuwe ukanye lawe umkakho Laye udinga usizo futhi yebo mnumzana uyakholwa uNkulunkulu enganitshela lapha lokho okubi ngomkakho kulungile mnumzana kulohlupho lwenhliziyo izinhlupho kunjalo kayisikho na akahlalisekanga njalo yebo mnumzana manje kawuveli kuleli dolobho ubuyela ngalindlela lapho usiya ngekhaya usiya eCincinnati kunjalo uvela eCincinnati Ohio ibizo lakho nguMilliken buyela buyela ngekhaya uphile inkosi Iza kubusisa, futhi uzasiliswa, wena lomkakho, uNkulunkulu akubusise. Woza mnumzana, uyakholwa na, manje oba lokholo nje, ungathandabuzi. Manje obani lenhlonipho sibili, wonke umuntu manje, obani lenhlonipho sibili, thulani, bona, umoya ongcwele, kalutho ukuphambaniseka, bangaki abakwaziyo lokho, kalutho nje, ukuphambaniseka sibili, umoya ongcwele, bona, Loba ikuphi nje ukuphanjaniswa kuyamkhathaza ngokutsho kwabodokotela kufanele ufe khathesi ngohlupho lwenhliziyo kunjalo ubuye lapha uvela eChicago numzana Mosley ibizo lakho lokuqala nguTheodore uyakholwa uNkulunkulu na khonale Hamba ngekhaya uphile ebizweni lika Jesu Kristu futhi usile uNkulunkulu akubusise Uyakholwa uNkulunkulu na Uyahlupheka ngesimo onyaweni lwakho uvela phandle kwedolobho futhi uvela eOwensboro Kentucky ibizo lakho ngukosazana lembu uyela ngekhaya futhi usile Ikhosikazi elihlezi khona lapho lalo livela eOwensboro ulethumba elilobomvu ebeleni lakho lapha ufanele uhlinzwe kusasa hamba ukholwe futhi uphile uyakholwa mnumzana kasazani omunye lomunye ibizo lakho ngumnumzana Gilmore unjalo uvela eAnderson Indiana lapho ingubo yeChurch of God enkulu ekhona Unjalo umele lapha indodakazi yakho ehlupheke ingcenye wome umhlubulo ingcenye uyakholwa na khonake hamba ngekhaya uthi umthole ngendlela okholwa ngayo kulungile uNkulunkulu akubusise woba lokholo kholwa uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke nami mnumzana uvela eIndianapolis ungumthumayeli wevangeli lo ngumkakho aha Laye uyahlupheka njalo ulohlupho lwasemphinjeni emphinjeni udokotela ulohlupho lwenhliziyo awuhlalisekanga kancinyane ngiyabona uyisacuthe endlebeni yakhe kuyini oza lapha wena moya wesacuthe ebizweni lika Jesu Kristu ngiyakulaya ngoNkulunkulu ophilayo uma kumfazi manje uyangizwa kahle manje ingahamba lonke ngekhaya futhi liphile hamba ubuyele ekhaya lakho uyangizwa futhi ususilile uzalunga uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na iba lokukholwa nje kuNkulunkulu kholwa lo mkhuhlane wamathambo omdala lezinto into embi kabi uyakholwa uNkulunkulu uza kusilisa na khonake hamba phansi ngalapho hamba ngekhaya dumisa ibizo lakhe usithi Ngiyakubonga Nkosi Jesu. Isizathu ngibambe lokho ukuphangisa umfazi ube lento efanayo umkhuhlane wamathambo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kusilisa kulungile nomzana. Khonake hamba nje khona phansi ngalapho futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi uhambe ngekhaya. Kulungile dade chibilika nje futhi ubuyele emuva futhi ukholwe womile emadoleni akho kulapha futhi lohlupho lwakho lwenhliziyo lokunjalo chibilika nje futhi ubuyele ngekhaya uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi usile. Kholwa ngakho konke okukuwe. Liyakholwa na? Kanjani phandle ngale? Abanye benu lina bantu. Liyakholwa na? Kosikazi elincinyane, elihlezi lapho, elilenwele ezinyama, elilezithuthwane. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzakusilisa? Uyakwamukela na? Kulungile. Nga kwamukela, uzakwenza. Lapha kuhlezi umtshumayeli. Uhlezi lapha, ofuna ukuhamba eduzane loNkulunkulu. Awunjalo mnumzana. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzakukwenzela khona na? Phakamisa isandla sakho futhi uthi, ngiyakwamukela. Aha. Leli ikhosikazi elihlezi lapha liphosele isandla salo phansi kulohlupho lukamoya acabanga ngalo kunjalo. Nanti ikhosikazi elincinyane lapha alazi ukuba liza kuba lengane yalo kunjalo. Ukukade ukweminye imihlangano yami ngakuthembisa ngoNkulunkulu ingane angizange na? Kulungile. Ngakho hamba ngekhaya futhi ube layo ungasakhathazeki ngayo futhi. Liyakholwa ngenhliziyo zenu zonke lonke na? Lonke ngamunye wenu liyakholwa na? Inzalo ka-Abrahama izathumba isango. Isango lesitha. Inzalo ka-Abrahama ngoJesu Kristu. Phakamisani izandla zenu nxa liyiyo. Khona-ke, beka izandla zakho phezu kukamakhelwane wakho. Phezu kukamakhelwane wakho. Omunye komunye. Bekani izandla zenu. Omunye komunye. Thumbani isango. Manje ngelenu. Ingelenu. Umkhuleko wokholo. Uzaphilisa abagulayo. UNkulunkulu uzabavusa. Kulungile. Kuleka ngendlela yakho. Kuleka ngendlela owenza ngayo ebandleni lakho. Kulekela abantu abakanye lawe manje. Bekani izandla zenu phezu komunye lomunye likhuleke. Nkosi Jesu, siyabuya kulelo elikhulu. Ibizo elilamandla. Elenzalo yobukhosi, inzalo ka-Abrahama, owathenjiswa yena, entabeni lapho, owapha khona iwundlu, futhi wabeka lelo wundlu enkangala, into efihlakeleyo, okufanayo, lowakwenza osinti labo izolo. Ngiyakhuleka, oh Nkulunkulu, ukuthi uzathumela amandla, ukholo. Futhi yenza ukuthi inzalo yonke, niyazi baza kuba njalo, Nkosi. Ngoba wathi inzalo ka-Abrahama uthi nxa kube khona abanye lapha abakade bezenza inzalo futhi bengayisiyo nzalo, baxolele bona ngokujonga kwabo lapha kumbe ukuzenzisa. Futhi makuthi umoya ongcwele khona manje ulumathise imiphefumulo yabo ngokholo oluphilayo, makuthi umoya ongcwele uzunguze kuyo yonke inhliziyo futhi usilise umuntu wonke lapha. Babeke izandla zabo, omunye komunye. Inzalo yobukhosi yathi, lezi izibonakaliso, zizabalandela, abakholwayo. Babebeka izandla phezu kwabagulayo, bazasila. Futhi lo owenza isithembiso ulapha, khona manje, ezitshengisa ukuthi ulapha. Nanso inzalo, lezandla zabo ziphezu komunye lomunye. Lezi izibonakaliso, zizabalandela, abakholwayo. Makuthi umoya ongcwele ungene kuzo zonke izandla zabo, enhlizweni zabantu, emzimbeni, futhi asilise wonke umuntu osebukhoneni baphezulu. Siphe khona Nkosi. Ngiyamkhuza udeveli, ngiyakhuza konke ukungakholwa, ngiyakhuza wonke umoya ongcwelileyo, ngiyakhuza wonke umzenzisi, ngiyakhuza yonke into ephikisana lelizwi likaNkulunkulu. Futhi vumela umoya ongcwele athathe indawo yakhe enhlizweni zabantu khona manje ngokukholwa. Makuthi ukugula konke lomkhuhlane wonke ukuhlupheka konke kuthiye abantu ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Manje nzalo ka-Abrahama, lina bosendo lobukhosi, lina abesithembiso ngomusa losizo lukaNkulunkulu, bangaki abenu abangaphakamisa isandla senu lithi, sengamukele lokho engikucelileyo. Ngiyabonga. Yikho lokho isithembiso esingakho. Yikho lokho isithembiso esiphiwelwe khona ukuthi ube yindlalifa yezinto zonke ngoJesu Kristu okusindisileyo. Wakusindisa esonweni, wakusindisa emkhuhlaneni, wakusindisa ekufeni, wakusindisa esiwogweni, wakusindisa engcwabeni. Wena uthi, mfowethu Branham, kodwa sonke siya engcwabeni. Kodwa ingcwaba alingeke lisibambe. Wahamba kilo laye. Kodwa alizange lenelise ukumbamba. Leqiniso alingeke limbambe. Awu mfowethu Branham, ngiyalingwa kakhulu. Walingwa laye. Kodwa wakusindisa ekulingweni. Ungasingenisi ekulingweni. Kodwa sikhulule bubini. Bona, usekwenzile ngokwakho konke yonke into ngeyakho oJesu Kristu ukupha into yonke ngesihle akula mbhadalo kikho loba yini kungokwakho khona manje alithokozi ngakho na alithokozi ngaye na ukubonga kakube kuNkulunkulu manje kuza kuba lezi nkonzo lokhu lobu busuku yebo kuyilobu busuku elesikhombisa lengxenye lobu busuku ngizavumela umalusi alitshele buya buya manje isonto elandelayo ekuseni inkosi enhle ithanda ngizaphenduka uzokhulekela abagulayo ethabhanekeli kumbe loba ngapi